ekuvoteni awuzange kube lo mkhongozela sibili. Uwe kuvotwa kuhle. Kodwa uhlupho esihlangane nabo ukuthi bashintshile i-voters roll. Abantu ade besazi lapho ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshintsha sakusondeza enambeni yakho tuzandla lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingephi. Manje abantu ngavele ubenze njalo abasayi kulawo ma-polling station akabekhathana lapha ngoba bebhalisa babebhalisa bekwazi ukuthi esikhathi esiningi babekhona lapho eduzane.
Ye, ngezinye indlela abantu bebengatshelwanga ukuthi sebetshintshiwe.
Hayi, awuzange utshelwe muntu, even lati ama-candidates besingatshelwanga. Sikubone khona ngale lami nginje lapho engivotela khona nsuku zonke ngifike ngitshintshile. Sivotile sibili uhlupho luyafana. Ngoba sithi ungafika bakutshela ukuthi hayi wena kawukho lapho.
Kodwa singathi luhlupho olubhahileyo.
Hayi, afikise wonke ama-polling station. Ngoba sithi ungabona i-polling station ilapha. Bona bakuthi inamba yakho wena eyendlu ihambelana nale i-polling station, bakutshintshe bodwa. Ayikho ntoni uhambe uyetshintsha. Manti ukuqala wabe kubuza ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi i-polling station. Ukuthi ubhalise khonapho.
Manje liza kuthini ngalolu daba? Lizaluhambisa yini ku-ZEC kumbe hayi sokwedlule?
Hayi, kufanele lukhanjiswe sibili ku-ZEC. Thina okwethu sizaripota kuma-leaders ethu ukuthi yikho esihlangane lapho. Ngoba abantu bakhomba ukuthi intshwatshintsho abanye vele umuntu athena wayefaka ukuthi lapha abona esebenzela khona kuseduzane afake lapho ukuthi yikho avotela khona. But last election ezezenzakale ngoJulayi ibizo lakhe belikhona evotela kwenye indawo. Sefika khonapha avotela khona sefika selitshintshiwe seli kwenye indawo.
Kodwa liyathokoza ngendlela abantu ababuye ngayo ukuzovota.
Abantu babebalutshwane kakhulu. Ngokubona kwami sibili, hayi ayisiyo ndlela abantu abavote basukume ngayo. Sibili ngenamba yakhona ebengiyikhangela ngoba ngingabhoda amanye ama-polling station aseduzane. Hayi, nxa usithi uyakhangela compare abantu ababevota last time, hayi balutshwane kakhulu abantu abaphumileyo.
Abanye njalo babethi ibandla le-ZANU-P F, amalunga ebandla le-ZANU-P F ayavota okwedlula amanye. Kambe lokho akusoze kwenza ibandla lakho lithole amavoti amalutshwana. Sesikhangela lokuthi belibabili abancintisa bemele ibandla.
Ukuthi njengobana thina besibabili ephathini yethu, abantu labo kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bananzelele ukuthi ngoba ngakubonga ubhala alliance, umuntu uyaze agijimela ukufaka khona fana kuka-alliance engakhangelanga ukuthi ufake kubani. Ngoba abanye abakwazi vele lokuthi ama-candidate e-alliance mabili uyakhonga ukuthi ehamba nje khangela athole ukuthi alliance ucabanga ukuthi nguye osemthethweni kanti sefake emntwini ozadivide amavoti e-alliance.